Esethula iviyo labalindi bomngcele laba emesina, uRamaphosa uthe ukulindwa komngcele kuyinto eqhakatheke kakhulu kwezokuphepha kwelizwe. Ukhuthaze bonke abafuna ukungena kwele South Africa ukuthi bangene ngokusemthethweni hatshi ngokufohla. uRamaphosa owethulela inkulumo ngemva komhlangano awuqhube nomongameli Emmerson Mnangagwa emngceleni weBeitbridge uthe bobabili bavumelene ukuthi iqhakathekile imizamo yokuvikelwa kwamazwe nokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
And through that brief meeting, we confirmed indeed that both of us as countries
sivumelane ukuthi amazwe ethu kufuze ahlalisane ngokuthula, lezi zalwane zamazwe ethu ziphile zingesabi lutho.
We seek a better life for all our people, free from fear and want.
Leli viyo elilamandla alingana leviyo lamabutho lamapolisa lizaqapha imingcele yelizwe lisebenzisa abalindi ngenhloso yokunqabela ukungena kwabantu lempahla elizweni okungekho emthethweni. Yiziphathamandla zaleli viyo njalo ezilawula ukungena lokuphuma kwabantu endaweni esemthethweni. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luzabhekana nalabo asebengenile elizweni kanye lokupha abahlali bakwele South Africa incwadi zonke abazidinga empilweni. Ukugcwala kwezalwane zakwamanye amazwe ezingene kwele South Africa ngokungekho emthethweni sekuvuse intukuthelo enkulu. Izakhamizi zibethesa umlando wokweba imisebenzi lokudala amacala. Kucatshangelwa ukuba abantu abaningi bakwele Zimbabwe balakho ukubalekela kwele South Africa kulandela ukhetho olwempumela ephikiswa libandla ele Citizens Coalition for Change lamanye. uRamaphosa ngumunye wenkokheli enhlanganiso Southern African Development abenzele uMnangagwa amhlophe kusanda kuqhutshwa ukhetho eZimbabwe ngoNcwabakazi. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokhu njalo i-CCC ithi ifisa ukuba kuqhutshwe olunye ukhetho lonyaka. Isizalwane seZimbabwe njalo emgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhela, uthi bayemukela ukwethulwa kwaleli viyo kodwa akusiyo impendulo yokuqeda uhlupho lwabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kumele kulungisiswe umnotho wasemazweni angomakhelwane ukwenzela ukuthi abantu bengabuyi ngendlela ezingekho emthethweni, ngoba siyakwazi sonke ukuthi isizathu sokuthi abantu babuye kweleNingizimu Afrika yokuthi umnotho emazweni ongomakhelwana uphansi kakhulu.
Iningi lezalwane zakwele South Africa selimukele ngenjabulo kwethulwa kwabalindi bomngcele besithi lokhu kuzaqeda uhlupho lokuminywa ngabantu bokuza elizweni labo. Kodwa ke sinye isizalwane sakwele South Africa ubona ukuqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, uMnumzana Freeman Bengu uthi kayikho into ezakwenziwa ileli viyo.
Into esiyicelayo ukuthi ugovernment makafake amasoja emabhodini wase-South Africa, and amasoja awafakayo kuba amasoja amasha aphuma ku-training, abantu abangakabi corrupted, abantu abaneqiniso abazosebenzela i-South Africa right.
Kodwa-ke umsekeli kaSkomichi okhokhela iviyo le-Border Management Authority, uMnumzana Stephen Van Niel, uthi kuzabe sekulo mehluko omkhulu kakhulu kusiyaphela umnyaka ogcweleyo.
Nxa kusitsho ukuthi sichithe isikhathi esiningi sibopha abangena elizweni ongekho emthethweni, siza kwenza loba nje kungayisiwo wodwa umsebenzi wethu.
Ufanele uthi ngaphandle kokuvimba abangena elizweni ngokungekho emthethweni, baza kwenza ukungena lokuphuma kwabantu elizweni kube lula ikakhulu ngesikhathi samakhefu. Ngimele Studio 7 eMessina kwele South Africa, inguThuso Khumalo.